Ummeli we-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Ntale Kasasira, uthi eZimbabwe liyalandela zonke iziqondiso zokuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus ngendlela abantu abahlolwa ngayo esilindweni sendiza noChina ese-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obhedaya Moyo utshele intathelizi indaba ngeviki edluleyo ukuba njengoba eZimbabwe linobudlelwano obukhulu lele-China, uhulumende ukubone kuqakathekile ukuthi balungele ukuvimba ukuthi lomkhuhlane ungangeni elizweni. Kodwa-ke uMoyo uthi kuqakathekile ukuthi abantu bake bame ukwethekelela kwele-China umumo uze ube ngcono kulelo zwe.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus in Zimbabwe.
Umoyo uthi sebeqoqa inhlelo zokufundisa uZulu ngalomkhuhlane, kodwa okuqakathekileyo yikuvimba ukuthi ungangeni, ngoba ungavele ungene kuzaba nzima ukuthi uphathwe njani njengoba lomumo okhona elizweni kwezonotho lakwezempilakahle ungeke wamelana nalesi sifo. Kodwa-ke inhlolisiso eyenziwe yi-Studio 7 esitaladeni lasemiqambo ethengisela abaningi eHarare iveza ukuba iningi labantu, ikakhulu abasakhulayo labesifazana, abakazwisisi ngalesi sifo, bethi asilani labo ngoba sikhatshana. UMnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bakhathazekile kakhulu ngoba lesi sifo singangena kuleli dolobho silakho ukusabalala masinyane nje ngokwanda kwabantu asebegcwala ndawana yonke bezama ukuphila ngenxa yomumo yomnotho ongamanga kuhle.
Kulokuxhokoxhokozela kwabantu iziphithiphithi singakhakela emabhasini lasemakhombini, kuyikuthi uyabuya mbona ngathi ungaphangisa usabalale, abantu bayahlangana emabhasini lasemakhombini.
UDokotela Charlotte Mupamanga, ofundisa odokotela eCollegeni le-University of Zimbabwe School of Medicine, uthi inkinga yokuthi isifo sohlobo lwamavirus asilapheki, sisabalala ngokwanda kwabantu.
Ungizwa ungezwa kuhle kumbe umzimba utshisa, ukhwehlela, i-rest is very important. In fact, number one treatment viral infection yi-rest, then ubususiya emakliniki ukuthi bakuhlole.
Abenhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngoba iningi lezisebenzi ezingamalunga zisebenza labadabuka e-China emigodini enjiwa amatshe aligugu kanye lamalahle. UMnumzana Sylvester Mshayikwe walenhlanganiso uthi ngokunjalo nxa lesi sifo singahlasela eZimbabwe ngesimo somnotho lezempilakahle ongamanga kuhle, kungaba lo monakalo owesabekayo. Okubethusayo uMshayikwe yikuthi baningi abadabuka e-China abasebenzela eZimbabwe abangabe bethekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi lokuthakazelela umnyaka wabo omutsha owe-Chinese New Year mhlaka 25 ezibandlela, okungenzeka ukuthi baqala ukuphenduka emsebenzini kuyena leviki bebuya lo mkhuhlane.
Umuntu engakasuki e-airport yahle yayifeyile ukuzeni i-check aboneke ukuthi ulayo yini i-virus kumbe kala. Nxa elayo i-virus abuyele e-China.
UDokotela Chipamanga uthi okuqakathekileyo yukuthi abantu bazivikele bengameleli ukuze behlaselwe andubana bathathe amanyathelo umkhuhlane usisabalala. Isifo se-coronavirus siqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele-China ngenyanga edluleyo kampalakazi kugqitshwa umnyaka ka-2019. Sasabaliswa ngabantu sayafika lakwamanye amazwe omhlaba edlula alishumi lanhlanu agoqela i-Japan, Korea, Thailand lamanye. Kunje inani lasebebulewe yilo mkhuhlane selingamakhulu phose amane kwele China kuphela. Ele-Philippines ilizwe lakuqala eselilahlekelwe ngumuntu oyedwa ebulawa yilo mkhuhlane. Asebefunyelwe belalo mkhuhlane sebezili inkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,200. Abantu beZimbabwe labo sebevame ukuthekelela kwele China ngobuningi besiyadinga impahla elentengo ephansi, abanye besiyafunda khonale okwenza babe sengozini enkulu yokuthelelwa lomkhuhlane lokuwuthela ekhaya. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Obhedaya Moyo uyavuma ukuthi kunje sebekhona eZimbabwe abangamakhulu edlula amabili abavele kwele China abasahlolisiswa ukuthi bangaba lo mkhuhlane we-coronavirus na. Lo nguMike Hobe we-Studio 7, udaba lolu lulotshwa nguMark Peter Ntambe.